Soko izika atisenda ba VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Ncwabakazi 2020 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyacela litshintshe ukwenza kwenu. Lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqana khona abantu besefumulelana. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifo. Bebe hambe ethelela abanye abantu ezule ethelela abantu.
Ubulawayo selabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073. Asebefunyanwe bele COVID-19 kuthi elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezine 4339. Intatheli zindaba uHopo Yolchingono walelwe isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court namhlanje.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenelele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakwele Zimbabwe, kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo.
Uhulumende wele South Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi ezithulele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezine 4339 esebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe, kwasinda abedlula inkulungwane eyodwa 1264 yabulala abangamashumi ayisiyagalane 84 asebehlolwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 142,219. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebephose bafike isigidi 992,710 labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lanye 21,617, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Uthi abekolishini le-John Hopkins University babika ukubana emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasiyagalolunye 18,847,261 abafunyanwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 708,469. Ubulawayo yena uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073 asebefunyanwe bele COVID-19, abedlula amakhulu amahlanu 514 balokhe begula lomkhuhlane, kodwa sokusinde abedlula kancane amakhulu amahlanu 536. Abangamashumi amabili lantathu 23 yibo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane kuleli dolobho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukuqansa kwenani lasebetholakala bele COVID-19 edolobheni lakoBulawayo kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinisa iziqondiso eze-lockdown ngokwanela abantu ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, i-curfew ka-6 p.m. kusiya ku-6 a.m. Amavinkili lamanye amabhizimusi asevalwa ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu ezweni jikelele emizameni yokwehlisa inani labangabanjwa i-COVID-19. Emathebheleleni South kulabantu abaphose befike amakhulu amahlanu 474 abalegcikwane le-COVID, abangamashumi ayisikhombisa lasithupha sebasila kuthi ababili babhubha. Emathebheleleni North kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu abale-COVID-19 sekusile abangamashumi amathathu lantathu kuthi ababili babhubha. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu ababili abathathu ababhubhe izolo ngabakoBulawayo. Owesilisa obeneminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha lowesifazana oleminyaka engamashumi ayisithupha. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela seMpilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya uchaza ukuba inani labantu ababanjwa yiCOVID-19 liyaliqansa, ngakho ke abantu abafunde ukuzivikela kulo umkhuhlane.
sabezu sabingelela ikuqwayisa njalo namhla ngomkhuhlano wecoronavirus sihlala sixwayisa ngawo siyacela litshintshe ukwenza kwenu lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqana khona abantu bephefumulelana umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifa uyabehambe ethelela abanye abantu ezule ethelela abantu abantu sebeqalisile ukufa abantu bafa masinya ligqoke njalo amamaski evala umlomo lamakhala ligeze izandla lapho libambe khona laphala laphana siyalixwayisa kakhulu mahlabezulu
kusenjalo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezweni lemhlabeni jikelele ibandla lezaphu selidlulisele phambili umhlangano wabo we-Congress obekumele bawenze kuyonale inyanga bethi benqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osuqede abantu ezweni umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North umnumzana Matthew Sibanda uchaza kabanzi ngokudlulisela phambili umhlangano
Congress yezaphu kade kufanele bekhona ngo-August ayisekuba khona ngeresolution ebekhona emhlanganweni okuvunyanelelewe NPC so kutholakala ukuthi abantu bonke bavumelane ukuthi angeke isaba khona iCongress ngezizathu zomkhuhlane osukhathazile umhlaba wonke COVID-19
umnumzana Themba Mlala umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North uthi ngempela bavumelana ukudlulisela umhlangano phambili okuzabangela lokuba imihlangano yezigaba layo izadluliselwa phambili
bavunyelwana ukuthi iCongress yedluliselwe phambili okuyikuthi ukuthi lama provincial conferences lawo adluliselwa phambili ngenxa yokuthi makulungiselelwa iCongress vele kufuze ukuthi ama provincial conferences aqale enzakale pho ngalo umdibindawonye umbuqazwe we covid kwenze kwa yonke isystem wonke umbuthano obufuze ube khona awusazange ube khona
ibandla lezaphu belikhangelele ukubamba umhlangano ukukhetha inkokheli kanye lezathatha isikhundla sikamongameli esishiwe singasela muntu ngemva kokubhubha kukamnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka odluleyo ngimela iStudio 7 ngibobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
odokotela bathi abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kumele baziphathe kahle sonke isikhathi ezindlini zabo njalo lemphakathini bathi kuqakathekile ukuthi bagqoke ama-mask njalo bahlale behlanzekile ukuze bengamemethekisi igciwane leli ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lodokotela Rudo Rwashekumbo othi ziningi indlela zokuzivikela njalo lokuvikela uzulu ukuthi engaguli umkhuhlane lo osubulele abantu abaningi eZimbabwe
inani labantu abangalisiza lezibhedlela ezikhona azenelisi ukuthi zigcine wonke umuntu kuqakathekile ke ukuthi uzulu azifikelele ukuthi angabambi umkhuhlane abasebebanjelwe umkhuhlane bengabi lolunya ukuthi umuntu ethe ebanjelwe umkhuhlane setsheli ukuthi eyenze le abayibiza ukuthi i-self isolation uma engaguli kakhulu kumbe engatshengiseli imbangela zalo umkhuhlane siyacela zulu zihlalele endlini yakho uzabe uthola usizo kwelezempilakahle hathi ukubhoda uhambe ugcwalisa lo mkhuhlane akulunganga khonokho
kumele benzeni nxa bengena emabhasini kumbe nxa besiyadinga amanzi lezinto ezinjalo
akusathenjwa even umakhelwane kumbe umzalwane gqoka imask yenza i-social distancing ima imitha ushiyene lomunye wakho kulabo abagadayo ama-public transport amabhasi kuqakathekile ukuthi ugqoke imask yakho usanitize nxa ususehla kulibhasi kumbe sufika emzini wakho ube le ndlela yokuthi uyazihlamba phandle kumbe uqalise ukuba lesicathulo esizasebenzisa phandle lesicathulo esizasebenzisa endlini futhi ukufika endlini khonapho ugeze izandla okwemzuzwana engamashumi amabili namanzi agijimayo njalo kulaba ababenelisa ukuthi begqoke ama-visor bengagqoka ama-visor kodwa okuqakathekileyo ukuhlanzeka nokukwanisa ukuhlala endlini yakho
umuntu uyahlala njalo endlini elambile yikho ngazani kuyahlupha so kumele abantu benzeni nxa besiyathenga khonokho abakudingayo kumbe besiyathengisa
kuqakathekile ukuthi njengoba ngithile ukuthi uyagqoka imask uma usenelisa ugqoke le-vice unjalo ukuloko ugeza izandla ungafika esitolo kumbe emaglosa wosungene uqophe ukudobha izinto ezimbalo ukwathi landana esitolo athi ukungena obhodabhodi bamba bamba konke yani uyangena esitolo nxa ulanda uchago usiqonda idobha uchago lwakho uhambe uye chayisa njalo nxa usethilini laphana uchayisa anti li kuyabe kulama sanitizer nxa kade usebenzisa ikhadi ukuthi uswayiphe kuqakathekile ukuthi uqede ukuswayipha khonapha usanitize ikhadi usanitize izandla zakho.
Udokotela Rudolph Washegumbo yingcweti kwezempilakahle ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Intotele izindaba uHope Chingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje esifikisa amabili amaviki lokhu evalelwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kumangalise abaningi abalwela amalungelo oluntu ngoba uChingono esehlale isikhathi eside elokhu evalelwe. Isicelo lesi siza ngemva kokuba idale likamantshi eleHarare limnciphe imvumo yokuhlawula isibambiso ukuze athoniswe evela emzini wakhe, icala lethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende ngokukhuthaza uZulu ukuba angene ezitaladeni ekutshengiseleni okwakuhlelwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi. Igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uchasisele intatheli izindaba ngokuncitha kukaChingono imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
I think you all heard the judge denying Hopewell bail again.
Ngithemba limzwile umahluli encitsha uHopewell ibheyili. Sisanda kuyiphiwa ijudgment, sizayibala sithole ukuba injongo yini. Asingeke sitsho kulesi sibanga ukuba siza kwenzani sisuka lapha.
What we will do next before we know what the reasons are.
Ukubeke sithi kuyamangalisa ukuba ibheyili lilungelo lomuntu wonke elikusekelo sombuso welizwe njalo abakwazi ukuba uChingono uyincutshelwani.
We are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail.
Sidane kakhulu njalo simangele kakhulu ukuba uncitshwe ibheyili yona elilungelo lomuntu njengalokhu okusisekelo sombuso. Wonke umuntu uyakubona ukuba labo abenza inkohlakalo bakhululekile kuthi labo abazama ukuyilwisa bayabotshwa.
Umthetho wazisentatheli izindaba ukuba basabala ijudgment ethulwe nguchitapi esithi ngemva kwalokho bazakwazisa uZulu ukuba kuzathathwa nyathela bani ngodaba lukaChingono. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume obotshwe isikhathi sinye njalo ngecala linye loHopewell utshelwe ukuba isicelo sakhe sebheyili sizathethwa yileli dale kusasa emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Uhulumende weSouth Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Umnumzana Lunga Nqengelele oyisikhulumeli sikampathi Ntambo obona ubudlelwano weSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Panda utshela abezindaba ukuthi uhulumende weSouth Africa ukhathazekile ngemibiko yokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
The day before yesterday, umphathi Ntambo Panda usekhulumiseni lomunye wakhe eZimbabwe. Sizangenela nxa kungaba lesidingo.
Minister of South Africa's willingness to assist.
Kodwa ke inkulumo kahulumende weSouth Africa ethi uzongenela kuphela nxa sekudingeka isivuse intukuthelo enkulu kuzizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Isikhulume sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi kwethusa ukuzwa ukuthi ukubulawa, ukuthunjwa, ukutshaywa lokubotshwa mahlana kwabantu ngasozizathu ezeneleyo ezingenza iSouth Africa ingenele odabeni lweZimbabwe.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakwele Zimbabwe, kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo, ama-journalist amangaki asebotshwe ahlukunyezwa, kumbe izihlobo ezingakanani zabantu abalwela amalungelo abo ukuthi zize zigcine sezibotshiwe, zatshaywa, zabulawa, zatshiswa. Kungakho kuyasimangaza kakhulu lokho, yikho sesikhala nje langaphandle kwase-Afrika ngoba sokwehlule kwase-Afrika.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Prudence Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende we-South Africa ufuna bakholwe ukuthi akayiboni imifanekiso lezindaba zokuhlukunyezwa kwabantu okugcwele pham enhlelweni zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Uhulumende we-South Africa sokuyisikhathi ukuthi angenele lolu daba lwaseZimbabwe. Isikhathi sakhona vele nje sesadlula, kudala kumele bekungenele disane labantu beZimbabwe usizi abaphakathi kulo. Kunzima kuseZimbabwe abantu bayabulawa, kunzima kuseZimbabwe uhulumeni akanakekeli umuntu, kubona okwabuye ukuthatha behoquluza izimali befake ezambeni zabo.
Unobhala jikelele bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhela uthi sebephakathi ngokubhala incwadi bechazela umongameli Cyril Ramaphosa ngokwenzakala eZimbabwe.
Thina njengeZimbabwe Communist Party sibhala ugwalo esifisa ukuludlulisela kumongameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa lebandla lakhe African National Congress. Esikunanzelelayo yikuthi mhlawumbe bengabe thola inkulumo eziphikisanayo bengabi lolwazi ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingafaki ithemba lazo lonke kwele South Africa.
Esingakukhangelela kuhulumende waseSouth Africa ukuthi uzathi akuhlaliswane phansi kukhulunyiswane phakathi kwabantu baseZimbabwe kulungiswe lokho konakeleyo. Akuzukusiza ngalutho ngoba uhulumende wezani PF kazimiselanga ukukhulumisana labantu baseZimbabwe. Kusho ukuthi abantu baseZimbabwe ke bakhangelela ukuthi bazilwele amalungelo abo kuze kufike lapho kufika khona ekugcineni.
Incitshi kwezobudlelwana bamazwe umnumzana Siphamandla Zondi uthi ngokomthetho wezokudlelana kwamazwe akukho lula ukugxamukela endabeni zomdeni welinye ilizwe. Kodwa ke uthi kuzafuzele South Africa akhankasele ukungenela kwe-SADC le-African Union ngoba uma kungenjalo bazayifunda ivaliwe.
There would be an open revolution, there will be a dissent.
Bengeshuleka ukungenela kusese khathesi kungenzeka bazithole sebebhekane lokulamula impi yezikhathi amabandla aphikisayo lawo esephethwe ezawo.
Where they might escalate things to levels we've never seen before.
Kusenjalo unobhala jikelele webandla le-African National Congress umnumzana Ace Mahashule utshele bezindaba ukuthi bazahlala phansi bekhuluma ngodaba lweZimbabwe ngoba bakhathazekile ngezehlakalo zocuku abazibona kubomabonakude. Uthi umkhokheli webandla lakhe umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhathazekile njalo uxhumana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa edinga indlela abangasizana layo leZimbabwe. Uthi ukutshaywa kwabantu nabesifazana kubonakala emifanekisweni ephuma eZimbabwe abakusekeli ngijola kancane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama. Siqhubekela phambili sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena ngocingo kulolu hlelo ngoba sisebenzela isemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations lamhlanje usole kakhulu uhulumende weZimbabwe usithi kumele ayekele ukuhlukuluza uZulu. Unobhala jikelele umnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile ngokwenzakalayo elizweni njalo wakhuthaza uhulumende ukubana alondoloze ilungelo loluntu. Umnumzana Guterres ukhuthaze njalo abamabandla wonke ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukubana balungisise okuhluphayo elizweni ngokuthula. Abenhlanganiso ye-Human Rights Watch labo bethule owabo umbiko wokusola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthumba lokuhlukuluza abantu abafana losakhulayo uTawanda Mucheiwa, yena owathunjwa ngeviki edluleyo watholakala elimele kakubi. Lalamhla lokhu elaliswe esibhedlela. Inhlanganiso le isole njalo ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezifana lomhleli weZim Live uMduduzi Mathuthu, lo Hope Welchingono labanye. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana yena wethule umbiko namhla ekulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uqhume ilunga leZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyinto ke embi kakhulu yena leyenziwa nguhulumende ke kamnangagwa encediswa libutho. Yikho ke siyananzelela ukuthi amazwe amaningi asekusola khona lokho kuyasithokozisa, kodwa okudingakalayo ukuthi ke bancedise bakhulume kakhulu njalo kube izenzo hatshi amazwe kuphela, ngoba kuyadanisa kwenzakala ke elizweni leZimbabwe. Uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuthi avuse umnotho welizwe, yikho sokumele athole i-excuse ukuthi okumenza ehluleke kuyini. Yikho esithi kulama dark forces, yikho esithi kulama terrorists, kodwa eqinisweni ama terrorists utsho ama journalist alesikhali esiyipheni kuphela le notebook. Yiwo ama terrorists la atshoyo. Ama terrorists utsho amalunga ebandla eliphikisayo le MDC Alliance abakhulumayo kuphela ngomlomo abangela sikhali loba isisodwa. Ubusumangala ke ukuthi ubuterrorists bangikhona bona lobu bungaphi. Sananzeleka ukuthi lo ndoda uyisehluleke yena ngokwakhe. Yikho ncwadini yokumxosha ixotshwa umgabe yabhalwa uSimon Khayamoyo, watsho ukuthi indoda lo umsebenzi kawazi akulanto eprogressive angayenza elizweni.
Mnumzana Moyo, sesibone abantu abanengi bebotshwa mahlayana behlukuluzwa, kanti lo Tawanda Mucheiwa simbone ethunjwa koBulawayo wazotholakala etshayiwe elimele kakubi. Bachayelwana abantu.
Okukhona vele alikho ilizwe elilamapholisa lemvumo yokutshaya abantu mahlayana. Alikho ilizwe elilama security apparatus avunyela ukutshaya abantu mahlayana. Njengoba usitsho ukuthi umuntu lo wathunjwa watshaywa ngamacala amabili wona la vele elizweni leZimbabwe. Akula muntu okumele athunjwe, akula muntu okumele atshaywe. Ulalo ilungelo lokuthi atsho ukuthi watshaywa ngubani njalo bemuse ngapi, abaripote bona abantu, because ukuthumba lokutshaya vele kulicala. Even umthetho weZimbabwe vele awukuvumeli khonoko ukuthi watshayelwani. Hayi, kwaziwa yinguye lalaba abamtshayayo ukuthi babemtshayelani. Lo wasombuzo mina engawuphendula ngoba ngazi ukuthi watshayelwani nxa watshayo.
Ndlovu, sizwe uMnangagwa echaza lina abamabandla aphikisayo esithi lingama-terrorists, uthi kulama dark forces azama ukugenqula umbuso wakhe njalo.
Kubuhlungu ke uthi ke umuntu onguye esithi ukhokhela isizwe abiza abantu ukuthi ngama-terrorist ngoba bephikisana ke le ndlela abusa ngayo. Kuyinto ke engaqondanga yona leyo. Sithi thina kumele atshintshe ukwenza, atsho ukuthi ayethusela abantu, athreatina abantu, abophe abantu.
Bakhona Moyo abathi ukubotshwa kukaNgarivume Lochingono kuveza sobala ukungazimiseli kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo, ngoba nanku bebeveza inkohlakalo kodwa kwasuka kwabotshwa bona.
Ochimoyo lawa ababotshelwanga ukulwa lobugwelegwele. Akula muntu ole charge sheet ebhala ukuthi simbophele ukuthi uthe not to corruption. Alikho vele charge sheet elinjalo. Kodwa indizwe lelizwe line security apparatus. Nxa uphula umthetho bayakwazi ukuthi kumele kwenziweni. Nxa u-inciter i-violence loma kukuliphi ilizwe uyabotshwa vele. Nxa ubuthanisa abantu ubaqoqa usithi asihambeni ezitaladeni siyekhoza udlame phecelezi i-violence uyabotshwa iloba ukuliphi icele lomhlaba. Ukuthi bona bethi akula agenda yokukhipha uhulumende, hayi ngamanga lawo phela lawo waziyo futhi, ngoba i-hashtag sayibona ithi ZANU PF must go. Nxa usithi ZANU PF must go ukhuluma ngobani? Kanti nguye uhulumende wakhona, uthi ahambe njani? Uhulumende vele ukhitshwa ngukhetho. Uhulumende kakhitshwa ngokuya ezitaladeni lisiyakutshisa lamabhizinisi abantu.
Kuyini okungenziwa mnumzana Ndlovu ukuze uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo oluntu?
Okumqoka osekumele kwenzakale ukuthi iSADC leAU kanye la United Nations zingenele zibone ukuthi abantwana beZimbabwe bayaphuma kulolu hlupho abalalo abaluphiwa ke ngumuntu ozithi ungumongameli welizwe wakhethwa yibo abantu, kodwa bese bahlukumeza abese bathethisa labo bantu abese babo abese bakidnapper abese bachaya abanyamalalise, kuyadanisa kakhulu. Yikho ke iSADC kumele ke ilizwi layo lizwakale kakhulu, iAU lizwi layo kumele lizwakale kakhulu. Nxa kuyikuthi lizwi kabalizwa abantu bezana PF ke le military ebusayo, kabe sekudingakala ukuthi kube le action, iSADC ithumele umbutho wayo kumbe iAU ithumele umbutho wayo ubuye uzovikela abantwana beZimbabwe asebehlukuluzwa ke nguhulumende othi uhulumende osemthethweni othi nguhulumende wabantu.
Moyo,
amalungelo lawo phecelezi ama-human rights asebefuna ukukhuluma ngawo khathesi ayengaphi iZimbabwe ingakathathi umhlabathi wawo? Ayengaphi before i-land reform program? Yikho lapho kuqala yonke indaba, yikho lapho kuqala yonke indaba. And uhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi konke vele lokho okwenzakalayo, konke ubudlwangudlwangu lobo busponsored, busponsor yimelika, usponsor yimelika ifuna abantu behlamukele uhulumende weZimbabwe.
Unomzana Mabutho Moyo, ngwebandla lezano PF, ubexoxa endawonye lelunga le MDC Alliance, umnumzana Edwin Ndlovu, belo ntungameli Nkomo we Studio 7. Kwezemidlalo, umsekeli omkhulu weqembu lenguqu ele Highlanders, uBheka Sibanda, ulethe injabulo kubaqeqeshi bamaqembu abasakhulayo baleli qembu ngokubanikeza isipho sezifela emlonyeni. Intethelele izindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uchaze ilunga leqembu leli elithengele abaqeqeshi bamaqembu abasakhulayo impahla etshiyeneyo uBheka Sibanda njengomuntu othanda iqembu lebhosi ngenhliziyo yakhe yonke, njalo ohlezi yena kekela amaqembu abasakhulayo.
Njengeqembu le-Highlanders sithanda ukubonga kakhulu okwenziwe nguSibanda. Umsebenzi wakhe lowo awenzayo kawuqalisanga namuhla kubaqeqeshi, vele nangokwakhe ngumuntu okhanya ethokozelela esingathi thina i-development of football, ngoba besimbona lapha encedisa lamathimethu ama-juniors.
Abathole impahla ezigoqela ukudla kanye lezinye impahla ezokusebenzisa endlini ezibhaliselwa lamasepa ngabaminija amaqembu abasakhulayo uSmart Moyo kanye loMarco Dube ndawonye lomqeqeshi uMelusi Mabaleka Sibanda. UMabaleka nguye yedwa umqeqeshi wamaqembu abasakhulayo khona kuqembu le-Highlanders kulezi nsuku, ngemva kokuba uSiza Khoza, uGift Lunga Junior kanye loDan Ngwenya bedinge umsebenzi kwamanye amaqembu. UMoyo uveze ithemba elokuba isipho sikaSibanda sizakhuthaza abaqeqeshi lapha ukuba basebenze gadalala.
Lokuthi khonokho akwenzele abaqeqeshi kuzabanika nawo idlabuzane lokubana basebenze beqinile, besilethele njalo amanye ama-players esabona esedlalela i-first team. Siyabonga kakhulu kuba kuSibanda.
USibanda ubikwa ethembise ukuba phezu kokupha abaqeqeshi ukudla lezinye impahla zokusebenzisa endlini, uzaphinda njalo encedise iqembu le-Highlanders ngokubhadala iholo lalaba baqeqeshi elenyanga kaNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili, kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UBulawayo uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073 asebefunyanwe bele COVID-19 elizweni jikelele, sebeyizinkulungwane ezedlula ezine 4339. Intatheli izindaba uHope Ochingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail umahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje. Uhulumende wele South Africa usaze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.